emizini yokuqala kungaba yikuthi abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la affectwa ngumbhuqazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987, okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-affectwa ngalesiyana isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba kachana. Ungakhangela the Hall of Mat South bayabe register eGwanda eprovince, the Hall of Mat North bayabe register koBulawayo eprovince, ngoba iprovince yeMat North kumbe ngithi iofisi yezekhi eMat North koBulawayo. So konke khonokhu kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni, sikhangela ukuthi from 1980 uzofika namhlanje bebevota kodwa akula nguquko enkulu esithe yaba khona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho? Thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela, kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe, sehlukane leZimbabwe sibe lilizwe elizimele lodwa ngalokhu ngesilungu esithi silwela i-self-determination. Weza abantu bakithi bayaregista ukuvota kumbeni kabaregista ukuvota, yithi kasondaba esingamesha ngayo i-progress yethu. Simesha i-progress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe, abantu bakithi bayayithakazelela na indaba, bayakwamukela na lokhu esikuthweleyo, ngoba sicabanga ukuthi yiyo indaba emqoka ezoletha inguquko lempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893. Njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo, sikhangelane lezi ndaba ezilokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadeploy ezikolo zakithi. Sibafundisa lokuthi ama-resources wonke komthwakazi ngawabo, ukugoqela igolide lomhlabathi osezandleni zamashona. Konke lokhu yinto engadingi ama-elections, kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso.
Bona abazancedisa kukhetho oluzayo bedinga izikhundla ezabameli bedali lama-councillors, yelawe njengomongameli, lizaluphatha njani lolu daba?
Siyabonga futhi njalo babugande. Ukubhoda kwethu sikhankasa emakhaya, sibumba ama-structures, kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu lezigaba zakithi, okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors, kuma-members of parliament, aphume ebantwini, avele ebantwini. Siyasibona amanye amabandla eimpoza ama-candidates, uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile asowawena leyo ndawo, ubuye wadojwa wazofakwa umuntu lowo, sithole ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.